ukuvulwa komngcele womlambampeli yayinye kwawukhayelela ukwehlisa inani lesikambisini somngcele weplumtree lowera mkhwebane wona ohlala isiphithiphithi kakhulu ngesikhathi sekhefu elifanele ekhisimusi omele ibotswana kwelezimbabwe umzana masinya hofisa uthi umngcele lo usuqala ukuba lesihambi eziningi enyangeni ezintathu edluleyo kusukela ngomfumfu uchaphe abantu abayizinkulungwane ezingamathumi amabili noma nje umgwaqo ocele lezimbabwe ukuchapha umubi elebhotswana lona lithi lizaqhubeka lithuthukisa lo mngcele ngoba kulabanye abalesihlobo emazweni omabili abakade besiyabhoda eplumtree kumbe ematseloje ngenxa yokuswelakala kwendawo yokuchapha eseduze noma nje iningi ikakhulu abasuka endaweni ezingezansi kwele mandebeleni duze labokhezi kanye legwanda lihlamukela umngcele omutsha bathi uhulumente wezimbabwe kumele azame ukulungisa okufana lemgwaqo kanye lamahofisi unkosikazi Angeline Ndlovu ungomunye othi kawulungisiswe lo mngcele ngoba unceda abaningi
siyayamukela indaba yokuvulwa kwebhoda lesemlambapheli duze kwegwanda kuzakwenza kube lula ukuthi abantu bahambe kahle ngalesi sikhathi esibhize sekhisimusi ibhoda yeplumtree izaba less congested kodwa esikufisa kakhulu ukuthi nana bakhangele le ndaba yemgwaqo imgwaqo yakhona ngani mibi sibe nxa uhulumende engakwanisa ukuthi ayilungise imgwaqo mbonani kuyaba yinto enhle kakhulu
umgwaqo wemlambampeli awuhambeki kakhulu ngemota ezincane njalo uma izulu linile kuba nzima ukuthi isihambi sichaphe umnumzana Dumi Ncube laye uthi awulungisise umngcele ngoba kungasiza abantu abayendaweni esisemathebuleni south ababanjwa ngamandla ukuthi bayebhoda eplumtree lakobulawayo ngenxa yokuswelakala kwendawo yokuchapha eqondileyo
Yeah, this border post, I think, is a Caesar abantu abaningi esikhathi because uma ngokuya kobulawayo for abantu abayindaweni ezifanana lapho Gwanda, uMashingo and surrounding areas, it cuts the cost and time and distance.
Uhulumende weBotswana ubethume umnumzana Fisher ukuthi ahambe ekhangela imingcele phakathi kweZimbabwe leBotswana yonke emine ukuthi ilungiselele okunganani ukubamba izihambi ngekhefu lekhisimusi. UFisher uthi yonke imingcele isilungile weplumtree leRamakhwebane ungasoke uvalwe ngekhefu lekhisimusi ngoba kuyiwo oba lezihambi eziningi ziphose zifike isigidi ngomnyaka. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabro kweleBotswana.